upetero kulele aluko azange libe khona eMozambique abantu beMozambique babazi ukuthi uketo aluhamba ngakho iphikhuni sichisa umkhwezeli so laba abantu abathi uketo luhambe kahle vele kumele batho njalo ngoba uketo ukuthi manje uhambe kubi eZimbabwe ukuthi khona luhambe kahle soke bafuna ukuthi leMozambique kuye ikona lo akumangalisi ke ukuzwa iqula elikhokhelwa yiZimbabwe lisithi uketo luhambe kahle ngoba iZimbabwe vele yona uketo luhamba kahle ayilwazi ngokwayo soke ngesikhundla elazo yiyo edonsa ukuthi kuthiwe uketo luhambe kahle.
Yebo Musaka, uyamuzwa lapho Ncube uyakhuluma sivele ukuthi hayi kuvele akukhanyi ukuthi kwethulweni isadiki lapha njengoba eZimbabwe kukhanya ngazani akunakhetho vele okukhululekileyo liyake lwenziwe.
Kulisizi kakhulu baba ukubana ama-opposition ethu sengama-opposition lawana afuna ukuthokoza kuphela nxa ingungu ikhala isithi kibo nxa bengadliwa bayakhala bethi akuhambanga kuhle. Singakhangela lapha okuwina khona i-opposition ama-ruling party kuhlanganisela iZANU-PF bakhona ukuthi bebafisele amathamsanqa ngoba babe bevumele ukuthi bawinile. Lapha i-opposition edliwa khona sokuthiwa hatshi atshontshiwe. IMozambique ngomunye umzekeliso esilawo lapha kusadiki okwamanje ngemva kokubana iBotswana kuphelile kwathiwa i-opposition iwinile akula muntu okhalileyo. IMozambique sokuthiwa kutshontshiwe ama-election. So lokhu okuphume kusadiki kufanele njalo yindlela okumele kube yikho khona ukubana kunqosele ukubana hayi ama-election awe Mozambique ahambe kahle ngoba nje kuyabe kulama observer mission laba ababonayo bakhangele ezokhetho babe bekhangelile bahlolise babona ukuthi hayi abantu laba bawine ngendlela emnandi. Isadiki ayiphonge ukuhlala ifake i-message ingakhayelisisanga okuzwa.
Sukubamba umlomo khonapho uvala ibhathani yakho baba Msaka. Sibuye kuwe baba Ncube, uyamuzwa lapho uyakhuluma ubaba Msaka, akumphendule khona.
Ngiyamuzwa ubaba uMsaka. Into ehlupha ubaba uMsaka basuka nxa ke izanu babe lentamo zenhle eyokuthi inhle ifuna ukubona lalapho engavumelanga ikone bona yibo ababona beze bedlula abantu beMozambique. Abantu beMozambique bayakhala ukuthi sivote ngendlela eqondileyo. So oMsaka vele basebenza khonokho ukuthi umuntu okhalayo bamsithizela ngamandla ukuthi kakhale kakhulu. Yikubona bekhetha ukuthi bame lo mncindezeli onguhulumende weMozambique ngoba labo vele bazimpila zantabani. Yikho bekusekela khonokho. Thina esikwaziyo ukushutshwa lithi ndivote kahle kungahambi kahle siyakwazi ukuthi abantu beMozambique. Njalo kathi khange nanga ukuthi umuntu wezanu angama lozulu. Umuntu wezanu uma labahuquluzi njengoba umuzwa nje ubaba uMsaka ukuthi umi ebahuquluzini kodwa iqiniso kuyalazi. Kanti khonokho ukuthi uthole emhlabeni okulachatshwanga khona ukuzahlala abantu ibandla lihlale esikhundleni ntolontolo khonapho lingenzi lutho njengelakhe uMsaka. Abantu ilizwe liwaza ngendlala khonaphana bona kodwa ababhizi basekela into ezingekho khonapha njengoba bekhuluma ukhulumela ukuthi engxenye angabona esephiwe kuyihafu kwesinkwa laye kuthiwe kayilaleli njengoba kade sibabona beholisa inyamazi zenkukhu la bebulala ilizwe ngendaba zenkukhu. Yiko vele akumangalisi ukuthi ubeze besekela into embi eseMozambique.
Ye baba Msaka, ngena khonapho usivale ba
hathi kulisizi ukubana abantu isikakhulu abe-opposition ethu eZimbabwe ukucabanga kwabo bayakuhlalela kakhulu sibili. Abasafuni ukubana abantu bekhulume ngento enhle ekhona njalo kumele behlolisise kakhulu bekhayelisise bebone ukubana xa kuthiwa abantu bayakhonona bayaprotesta akutsho ukuthi ngumuntu wonke akutsho ukuthi esihamba sesisithi abantu beMozambique kungakhona ukuthi abantu abalutshwane bona labo abavotela i-opposition yibo sebeba ngumsindo befuqwa ngamanye amazwe ephetheya esiwaziyo ukuthi bona injongo yabo yikuletha i-regime change kusadiki. Abafuni ukubona amazwe esadiki elokuthula njalo nje ebaletha ingxabangxoza emazweni lawa. So laba abe opposition nxa amanye amazwe njengeZimbabwe ongu-SADC chairman nxa sekhuluma okumqotho okusegcekeni okumbalo sokuthiwa hathi senzela isinkwa, hathi siyiprotekta i-sovereignty yethu njengama-Africans, asifuna ukuthengiswa i-Africa yethu njengalokhu abafuna ukwenza bona be-opposition.